kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kade uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani inhlelo zikahulumende ngoba phela nga uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kaMongameli ukuthi ayemela uhulumende kunhlelo zikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu umhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulehlelo ezithini esiphathelane labantu lokhu ke kwebe kusitsho ukuthi kukhona ke lapho singasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe kukhona okushaya amanzi lapha kukhona okunuka santungwala ngoba phela unkosikazi kaMongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engenaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi kodwa bekunguye kade engubamba zonke emele konke emele abezempilakahle wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende ephinde ebe isikhulumele sikahulumende futhi ehamba labantu abakhe lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutyelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane lezinto ezingabe zifihlakele ngezifihliwe kithi thina abantu ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe kanye kule ndlela yokuthi kulokuhuquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nxa lokhu esikuzwayo ukuthi ebehambe engikantatheli izindaba zikahulumende intatheli izindaba ze-ZBC kutsho ukuthi ke kuyafihlakala sizibuzeke thina ukuthi yini indaba kufihlakala kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezanu PF bathi kujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkaMongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezanu PF bayasekela yonke into ethiwo nguMongameli wezanu PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo olokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla leZANU PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuthoyo besekela yonke into ephathelane loMongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kabakhulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZANU PF